Ababili abahlaseli ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leli ngumgcini sihlalo wezanu PF owesabelweni seHarare umnumzana Godsuth Masimirembwa lomsekeli wakhe umnumzana Ephraim Fundukwa abasekela labo abafisa ukuba umnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kabakabotshwa abatshise iwofisi kaMasimirembwa lengxenye yomuzi kaFundikwa. Abatshise izindlu zamalunga la besebenzisa amabhomba epetulu ukuba ngabasekeli bomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga okuthiwa ukhangelele ukungena esifundeni sikaMnangagwa. Akasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu labanye abamsekelayo. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Ponyati uthi sebehlolisisa okwenzakale ehofisini kaMasimirembwa kanye lemzini kaFundikwa.
Siza kudingisisa uba kuyini okwenzakeleyo.
Uthi sibele uMasimirembwa ngokwenzakele ehofisini yakhe.
Level of cruelty that you pour petrol on a person.
Angikaze ngibone ulunya olunje ukuthi umuntu uyachisa umuntu ongazange amphambanise. Kuyadanisa. Angikwazi ukuba kubangelwe yini. Amapholisa asakudingisisa.
UFundikwa walile ukukhuluma ngodaba lolu le Studio 7. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi akwenzakali ukuba bengahlasela amanye amalunga abo.
The ZANU PF will always decry and castigate any and all forms of violence, especially acts of assault.
Njenge ZANU PF siyasola lokhu. Njenge ZANU PF asikwazi ukuba kubangelwe yini.
Kulimele obelinde emahofisini kaMasimirembwa eHarare ngesikhathi ihlaselwa ngabantu abangaziwayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunukasantungwana okwenzakala kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozaqhutshwa koBulawayo owe-Annual People's Conference okulakho ukukhulunywa ngodaba lukaMnangagwa olokuhlala kumbe ukusuka embusweni. Enye ingcwethi umnumzana Mqondisi Sibindi ofundisa i-coalition ye-University of South Africa.
Savela nje kudala sekukhuluma nje ukuthi ibandla leZANU PF ligcwele nge-violence but abantu bengafuni ukusizwa njalo bengafuni ukuku-understand. Khathesi singakhanyela indaba lezi zama-factions esezikhona kuZANU PF sezikhipha okusegcekeni ukuthi sebetshiselana izindlu sebelokhe betshana ngama-petrol bomb kwathinithini okutshengisayo vele ukuthi sebesebenzisa ama-tactics wabo against each other.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Democratic Forum umnumzana Reynolds Ncube uthi kuyethusa okwenzakala kubandla elibusayo. Umnumzana Libert Makaripe ingcitshi ezimeleyo yena uthi kungabe kungamacele awebandla leZANU PF afuna ukuzwana amandla ikakhulu kudaba lokuba ngubani ozathatha isikhundla uMnangagwa engasuka embusweni.
Lezi yizo indaba ze-fashionalism esazibona isikhathi sikaMgabe. Kukhona abafuna ukwala lokhu okuthiwo ngabanye ukuba uMnangagwa kabuse kuze kube laningi. Yibo abazama ukukhuza uMasimirembwa ukuba bachume.
UMnangagwa sekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubekela phambili esembusweni kodwa kulamalunga ebandla leZANU PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe elokhu ekhona. Abakuphikisa lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sekumele kungene omunye esikhundleni lesi. Bazajukutshana kangakanani emhlanganweni omkhulu ozayo ngodaba lolu kumbe luzaduma lwedlule nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.